Lokho esiqhubela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise kuvote emat north, emat south la kobulawayo. Kodwa abantu bamadolo nzima, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe, sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esisebenza khona kwarecallwa ama-councillors angu-6, so kutsho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile ematobo lasensiza, sesikhangela futhi ukuthi khathesi sesizaba lamanye ama-by-elections futhi kubobhinga ngapha. Konkhana kusinika kwenza umsebenzi wethu ubenzima, ngoba abantu bale mbuzo ebuningi abalokhu besibuzayo ukuthi singavota basoze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela beseyavota mchokotsho. Becebe asazwisisi ukuthi kati ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku-5 years zona lezi zabe zikhona. Konkhana kuyenza umsebenzi wethu ubenzima kakhulu. Se lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi bakuhlolisisa lokhu. Ngiyakwazi ukuthi ku-constitution yethu eZimbabwe, kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi, ngoba konkhana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele. Kathesi uhlupho lolu solunjani, kumbe sokulezinye njalo ingxaki ezehlukene kulaqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathe sikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini. So umlando esesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama-resources okuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma-district offices wona lawo lama-provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqakathekile kathesi, ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokule nkhamba eziningi, kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abaningi, abantu abatsha abaningi abale-16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele-18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona, sixoxisana lezeki ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubogwanda lapha labo lupane sa invite ze kuthi buye lapha abantu abasha abadlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho. Kuyasincedisa kakhulu, kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima, ngoba izeki akusizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu, kodwa izeki yona ingekho, itholakala emaduku ofisini akuma-district ama-district lama-provinces kuphela. Ngoba wasemakhaya yibe sibona ingani ikho lapho lathi singancedisa kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana lalapho abantu abangabhalisa khona. Kuyasokumele ugade ibhasi, ugcine ungasalala ngekhaya, sulala khombe e-district e-town khona lapho e-district, uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangeleleyo khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya lama-ZEC officials akhona, ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe amaprograma angaletha abantu abasha bebuye ngobuningi babo. Khathesi izeki iyenza ama-processes abaningi kakhulu, and liyabona kula ma-by-election, kule dim limitation exercise ke saxoxisana la izeki njalo sikhangele ukuthi by December next month bebesinika ukuthi ingcwele yama-constituencies simi njani, abezombangazwe labo bayakhampena kula ma-by-elections. So sesibona ukuthi kona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload. Kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni, kebe kuhamba njani sokuthweni. Kuba le zinto eziningi ezenzakalayo kuma-community, kodwa thina sikufisa esigxila kikho yi-register to vote, njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.